Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi noma iZimbabwe yathola uzibuse ngo-1980, lokhu silama-colonial structures of torture, lama-colonial tactics of torture. Zona leziyani indlela lezinto ezazisenziwa yibona labana abancindezeli abazali bethu abahamba baya kulwimpi ukuthi babakhiphe yizo esizisebenzisa namhlanje. Akuthotshwa abantu engingathi bawonele umthetho kumbe bawonele ilizwe. Kuthotshwa abantu ababonakala ingani abakukhulumayo kumbe abakwenzayo kungaphambanisa laba abadlayo. So ithotsha ngokweqiniso kayikho emthethweni ngoba isisekelo sombusi iyasala, kodwa iyasetshenziswa njengendlela yokuthulisa labo abalokukhonona ngendlela esibuswa ngayo kumbe abaphambanisa laba abadlayo ukuthi bangadli kuhle umnotho welizwe. Yiyo into ebuhlungu kakhulu. Kulabantu abantshontsha izigidi lezinkulungwane zezimali okumele zibe zimali ezisebenzela uZulu abenziwa lutho. Kulabantu abazenzela umathanda abaconnected abaseduze kwalabo abasemandleni abenziwa lutho. Kodwa umuntu kazane ngasukuma athi hayi lidla kakhulu selisipedela lathi sesiswele ngisho lokuthi siphefumule, lo-ke nguyozabhulwa athotshwe kungani uwonile wenza inkalakatha yesono. Yiyo into ebuhlungu kakhulu ngethotsha eZimbabwe. Amapholisa lawo esiwabona ethotsha abantu awathotshi izigebenga izikhathi eziningi, athotsha abantu abakhalela amalungelo abo.
Kuyini okumele kwenziwe Maphosa ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe ngendlela?
Okungenziwa kulula kakhulu. Kuthatha ukuthi labo abasekubuseni bahloniphe isisekelo sombuso, bahloniphe abantu beZimbabwe okuyibo abathethe kibo ilungelo lokubusa, njalo bazihloniphe labo. Ngoba impilo liviri, namhlanje ungabe uhlukuluza wena ngoba usemandleni, kodwa amandla phela afana lamazolo ayaphela. Lingatshisilanga amandla kuphelele, lawe awusoze uthokoze usihlukunyezwa. Indlela nje abantu okumele bakukhanyele ngayo yona leyo, sibe sesitshiyana lento yokuhlukuluza abantu. Umuntu maye lecala akabotshwe, ahanjiswe emthethwandaba, ayethonisiswa, agwetshwe nxa yelecala. Ukumhlukuluza kuyatshengisa ukuthi wena mambambu uyakwazi ukuthi ngala cala uyakwazi ukuthi uzafika phambili aphume. Yikho ufuna ukuthi wethu ephuma nje lawe usuke wamthola mbijana ukuze lawe inhliziyo yakho ibhodle ukuthi kube kuphambaniselani esidlweni sakho akade usenza.